sigele party he office ni Gateway to Mthombeni House ye elba yi headquarters ye Citizens Coalition for Change kobulawayo lapho sibe lokuhlangana namanye ama comrades esingakawaboni iminyaka eminingi ya njalo kwadliwa abantu basuke vele sebehamba ngezisu ngenxa yokusutha inyama ebuthakathaka imnandi okumangalisayo utheke futhi izolo ukhansela uka ward 26 emketha uMpumelelo Moyo ube lomusa wancedisa izimuli eziyi 400 families ezinebhemu kansela Moyo kuindlela yakhe eyokuphathisa abantu abesigabeni sakhe. Umusa lo ngathi into azicabangeleyo yedwa njalo imali yakhona suka esikhwameni sakhe. Siyakujabulela lokhu sithi aluba abantu abaningi bengakwenza khona into ejabulisayo kakhulu.
Wona umnyaka lo ozayo liwubona unjani umumo wakhona nxa sikhangele impilo kaZulu?
Impilo kayimanga kuhle. Impilo yiyona le yokuthi akula misebenzi. Imisebenzi eyabikhona khutshelwa bona abantu ngena abantwana babantu abasekela ibandla lezanu PF benxa kungayisikho vele kuyabe kule feja edlalwayo ezakwenza ukuthi uZulu engayenelisi ukuthi athole lowo msebenzi. Into ekhona ekhona ezenzane ukuthi wonke umuntu sengusiphatheleni, wonke umuntu usezama ukuthi athengise ukuthi aphile khona kungela abantu abangathenga lokho okuthengiswayo. So ngesikhiwa bathi suffer continue, kusitho ukuthi udubeka vele qhubeka kusiya phambili, hhayi kunzima kwele.